Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ibandla leMDC lithi amapolisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Inengi lithi kuthele ngomthetho ophathelane lezisebenzi ozasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stay away. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC lithi kulamapolisa ahamba engenela iziphathamandla zalo ezindlini ezibuzisisa konke okumayelana ngomsebenzi wazo kuleli bandla. Lokhu kuza ngemva kokubana iMDC yethule umbiko ichothoza ukunyakazela kwamapolisa esitaladeni kwamanye amadolobho kanye lamasotsha abikwa esehlala ematendeni emalokitshini. Leli bandla lithi lokhu ikwethusela uZulu njalo lithi kwenza ilizwe libe sesimeni sokubuswa libutho, state of emergency. IMDC ithi lokhu ikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba akuvunyelwa nanga edale lephalamende njalo akula lezizathu ezaphiwayo nguhulumende. Ithi uZulu ulelungelo lokutshengisela nxa efuna okuyikho okucatshangelwa ukuthi kwesatshwa ngababusi. Isikhulumeli seMDC koBulawayo umnumzana Sithen Chirodza utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi laye ungomunye wabaqoqodelwe ngamapholisa izolo.
Uma ngikhuluma ngathi ekuseni kufika amapholisa endlini yami bembuza ukuthi kuthiwa yi-profile tuwena ukuposition bani abantu osebenza labo ngobani ku-MDC. Then lala amapholisa azange nginjani ngikhulume lawo kuhle ngoba ndaba tshela ukuthi no vele asisebenzi sonke. Ma ngithi ngikhuluma labanye abebandla senza ukuthi no vele ilizwe lonke amapholisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-MDC. So mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla.
Abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo?
Ngabe PC bathi bayenze profiling ukuthi bayathatha information yabantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba. Nawe yakwazi dadewethu ukuthi nxa ipolisa likhuluma ngaza kulithembe ngoba phela bayabezama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo. So lawo umele unjani uhlakani singabeinto abanjani ababeyakho.
Izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe?
Hayi, anzange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare laba abaphezu kwami MDC bethi hayi linganiki amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubabumafumi umbiko wokuthi amalunga e-MDC kamelanga anike amapholisa i-information banikeze amapholisa anything emayelana ngephathi. And ngilandelela ngoJanuwari bahlasela ibandla bebopha abantu be-MDC lami ngaboshwa ngale one month egami ngoJanuwari izizathu zamanga kuphela ngiyabona. So ngikhuluma vele ngile confidence ukuthi hayi lokhu abakulungiselela vele ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi babopha abantu
kulokutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi.
Yabona into eyenza amapholisa la especially laba abasebenza nsitha balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zeni ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi xa kule strike kulandilandilani abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela. But nxa kusenzakala ukuthi kulombiko ovela ku-NDC kuyakhanya ngoba inkokheli zangkhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi siza kuba li-strike. Kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-NDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba le-strike. Into le biyinto vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo. So mina ngicabangela ukuthi abantu laba ngabe bengamalunga ani e-security nale kahulumende ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezizathu ezicinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-NDC.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli se-MDC koBulawayo ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umphathi Ntambo obona ngendaba eziphathelane lezisebenzi unkosikazi sekayinzenza uthi umthetho okhangelelwe ukusayinwa namuhla ngomongameli Emmerson Mnangagwa owe-Tripartite Negotiating Forum Bill uzakwenza kube licala ukutshengisela esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway ngesiNgisi. Le yinto echiye abantu abanengi okugoqela abalwela amalungelo oluntu bethukuthele njalo bekhuza umhlola ngoba isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi uZulu ulelungelo lokutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umthetho lo kawukawubunjwa ngoba bazama ukuthi bahlephune esasikuvumelene kuconstitution bazame ukubeka amabala lalala kodwa kathesi baphakathi kokubuzisisa ebantwini esingathi iconsultation bagcwele ndilizwe lonke bayabuzisisa kodwa angiboni ukuthi umthetho lo uzavunywa noma ngubani. Ngitho lasephalamenti kawusuzuvunywe ngoba uvele ukhona ovumela under ama-rights abantu ukuthi fale abantu babe le-right to demonstrate ngumthetho nje okhona i-Afrika yonke nje jikelele awungeke uphongeuba khona eZimbabwe kuphela ngoba lokho kungahle kutshengisa ukuthi sesibuswa ngontando kayiphikiswa. Yikho-ke nxa sesibuswa ngontando kayiphikiswa lathi sesizabona njengabantu beZimbabwe ukuthi sizenzayo kawusoze uphumelele lowo mthetho sibili ngoba lathi siphakathi kwawo ubuzisisa abantu sibachasisela ngoba abantu abakwazisisa okuningi ngokomthetho kodwa umthetho bayazama sibili ukuthi ube khona kawukaphaki.
Kanti vele bona bengobani kade befuna ukuthi umthetho lo uphumelele?
Engikubonayo mina ngokwami njengobana ngike ngasebenza kuhulumende isikhathi eside ayisibo abangeva kuhulumende ngibona ngabebutho abangene ephathini yezanu-PF abangakazwisisisi nje ukuthi ilizwe libuswa njani. So laba madoda bona babona ngani khonokho abakusebenzisa kuma-barrets yikho abacabanga ukuthi ilizwe lingabuswa ngakho ngabakaqondisisi kuhle nje ukuthi kubuswa njani bajwayele ukuba intando kayiphikiswa khona kuma-barrets abo lokho kakusoze kuphumelele siyakwazi.
Manje nxa kuyikuthi kungaphumelela ubona ungani kungaphile kanjani abantu besehluleka ukuthi bazise uhulumende okusenhliziyweni zabo ngokutshengisela?
Kuzaba nzima kakhulu ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwa ngoba esingakwenza njengoba sitsho nje ukuthi siyabonisana njengabantu beZimbabwe esingakwenza nje ukuzihlalela ezindlini njengoba sihlale sibilo kwesikhathi eside futhi emakhodi kungasetshenzwa emabhoda kungasetshenzwa labo la kumakhampani abona la ayigovernment kungabi lomsebenzi kuze kuvunyelwane ukuthi umthetho lowo kasivunyele ukukhuluma izikhalazo zethu ngoba siyakubona sibili bayawomisa amakhanda ukuthi bazimisele ukuthi umuntu ongena esitudini bayadubula ongani uyakhuluma ngakho noma nje zixoxela bayabopha. So kuzafika isikhathi sokuthi sivumelane njengoba lathi nje ibandla lethu siqedile okwe-Congress yethu hhayi siyo bandla elukuthi lingaphongumiswa nje ngomlomo siyakwazi sikujwayele kukhona esizakwenza.
Kanti pho umthetho bawufunelani njengoba nanku sebevimbe abantu ukuthi batshengisele ngokugcwalisa amapholisa lamasosha ezitaladini?
Umthetho bangaphonga ukuthi bayawufuna kodwa kamboni ukuthi umthetho bayawufuna bawufunela nje khona ukuthi amanye amazwe angababeki kuma-sanctions wala bakhala ngawo angabancitshi izikweledi yikho nje bakwenza nje kube yize nje ukuthi umthetho bawufuna kodwa bona ngokuya kwabo empilweni yabo kabasafuni imthetho sebefuna nje ukuthi bebe ngontando kayiphikiswa benze abakwenzayo ngoba uyanazelela ukuthi bathotshela abantu imali zabo ama user babanika ama RTGs lesithi hayi imali esibe layo kulikota ibe ningi kakhulu kodwa ukuthi ungababuza ukuthi ivele ngagabala impendulo ngoba bayintshontshela abantu bekwazi ukuthi abantu abasoze bademonstrate abasoze bayenze lutho ngoba bona babe kumbhobho phambili.
Umnumzana Albert Mhlanga ngowebandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ebobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini eZim Live ithi amapolisa akasavunyelwa ukuya kukhefu kumbe ukuya kumpentsheni kaThesi ngoba uhulumende ebikwa elungiselela ukulwisana lozulu olakho ukutshengisela esaladeni phezu kokubhidlika komnotho. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi kulomunye owesifazana onakanelwa ukuthi ungunondindwa otholakale efile kwenye ilotshi kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke elisebenzela iStudio 7? Mina ngimusithole kobulawayo. Ezomnotho lokhe zisiba mbi, lokhe ziyidlika sibili, awukaze kube nje lokhe saphilayo elizweni leZimbabwe. Manje into esimangalisa kakhulu ukuthi sokungana kula government. Government has just lost touch with the reality. Akusaqedakala ukuthi babamba lapha bayekele lapha. Abakhulumi lutho, abenzi lutho, abantu sesiphila nje ngentando kaNkulunkulu. Ngoba izinto zonke ziyakhwela left, right and the center. Vele sesiphakathi kobunzima. Sinje nje siyaphila amanzi, load shedding, igesi, load shedding, imali, load shedding. Kathi pho ilizwe eseliphila nge-load shedding kuyabe sokuthela. Liyabe selisesimeni esinjani ngoba kathesi uma amanzi ikhansili icitsha amanzi kutsho ukuthi uma bevula laphana ingcekeza yonke iyakhukhulelwa ebantwini ukuthi benathe and thereafter there are no measures taken to prevent any diseases ezibuya thereafter futhi abantu benathe nje like life is normal. Kathesi kuyaqhamuka izihudo abantu bayagula ngoba banatha amanzi alengcekeza. I-council ayenzi lutho, i-government ayenzi lutho, kanti pho sibe sesizibuza ukuthi sizaphephela ngaphi. Nxa besehluleka behluleke and then there must pave way for a party that can run this economy. We are just sick and tired into this unrest. Nyabo.
Ndimthanda ulibongo kuba kujonga kanti mire untungamile inkomo nako konke nje lonke elisebenza ku-Studio 7. Ndimthanda ulibongo ngalesi sikhathi sentambama ngomsebenzi omkhulu eliwenza usethulela indaba ibhadelane lelizwe lethu elilona elingamanga omuhle ngalesi sikhathi. Ngibonga kakhulu ukuthi qokani lomsebenzi siyalisekela. Sibikela sibili indlebe zethu zithiye ngakini ngaso sonke isikhathi ngoba yikho lapho esesithembele khona kwelethu ilizwe lapha akusama ngokuhle. Ngikamile emnini lapha ngintinya ngabhutabhuta ama-service station ngintinge amafutha emota sokubana amafutha sekuphakeme ngenye indlela engaqondanga njalo labanikazi bamagalaji sebevalile sesithi amafutha ayathengiswa kusasa abanye ngabathi sephelile. Ngizothi ngiyalalela umsakazo kahulumende ngizungani bathi amafutha lawo kayehle so ngibona sekuloduko olukhulu asolungeni ke la amafutha la esiwasikela sisenza ama-queue sokuzaba waste ngoba laba abantu nxa sebeqalisile ukubana ngathi sebethi bona sebevalile ipetroli yona ikhona nendaba yokuthi kuthiwe bayehlise impewu ininzi abasavuli kumagaraji abo ngoba nxa bevula sebezaphumba ukuthi tswadi tswadi abasasoze beyithengise ngentengo ephansi ipetroli ngoba izolo bengilalela uminista esithi gabala mandla lalo umthetho gabala mandla ukubana ucontrol ufaka ama-price control watsho njalo wathi iwonke woledibusi othengisa ngeyisi kuyikukhetha kwakhe ukuthi athengise ngeyisi ngoba yikho kungaphilisa ibhizinisi lakhe so ngibona ingani lokho sokuyafa abantu igunya abaningi amayusaka wawatholi njalo ukuthi uyelithenga iyusalelo ngenye i-RTGS kumbe ngebhondi nothi alithengeki so abaningi sebethola igunya ukuthi uyabizela nje icinezile laba abantu abanjengathi esibhubeka asilanjo mali asilanjo yusa but ukudla siyakufuna into eziningi siyazifuna ukuthi okwethu sokuphelile phela ngasisela lapho esigangeni esiyakhona ilizwe selesiphelele sisela lapho esigangeni yokhona.
Qala nje mina ngisahlukumezekile ngento eyenziwe ngabantu be-MDC okungangokuthi khona last year ngesikhathi sokuzayafika amavoti baba ku-alliance nezaphu okuyinto engingeke ngiyitsho mina ukuthi babekhulumisane bavumelana ukuthini and then bese bazwile ukuthi khona umongameli wezaphu ubaba uDumiso Dabengwa ushonile bakhetha ukungamhloniphi okuyikho mina okungitshengisa ukuthi bona kutho ukuthi thina ezabantu besintwini abantu basemathivililini asihloniphi how can wenze irali ujabule celebrate whilst umuntu omdala ongangobaba uDumiso Dabengwa sehlazile emhlabeni uyabona ukuthi khona they are celebrating ukuthi khona vele akulokuthi kumbe let's say abantu basemathibelelini bangaba sembusweni uyabona bangaba zinkokheli ninye ngokuthi bangaba ngo-president bona bebe ngama-deputy president yikho ngihlala ngithi mina le nto yokuthi abantu besintwini bezibandakanye ngezinto zasesishoneni abaphume abantu bakithi uyabona khangela kathesi ku-leadership top 5 lokuzene-MDC munye umuntu wesintwini khonkyana bekumele nje ubaba uWelshman Ncube azibonele nje ukuthi khona vele aso muntu yabona munye njalo yena uphethe isikhundla sokuba ngu-deputy president number 3 ongangokuthi khona nxa kuyukuthi kuyenzakala kutshanisa adlule emhlabeni ubhithi laye nguye osezangena bese kusiza lwana ongumama lwana and then bese uthi yena ulokhuzeni ubaba uWelshman Ncube usazokuhlala vele kunumber 3 kuya kuyihle andihle uyabona
labo ke kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawa uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu asebehlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola kwele DRC njalo phakathi kwabantu laba sokufe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu amathathu. Abakhokhela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kule Sudan sebale ukwamukela uhlelo lwebutho olokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezisishiyagalombili ezilandelayo. Uhulumende weMelika sethule umthetho omutsha obamba abantu abadinga amavisa okuya kulelo lizwe ngamandla ukuthi bamvezele konke abakuloba enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter, iFacebook, iInstagram lezinye eminyakeni emihlanu edluleyo. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi le yindlela yakhe yokuqinisa imithetho ephathelane lokungena kwabantu eMelika. Umthetho lo uphatha abantu bamazwe wonke jikelele okugoqela eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcinisihlalo weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
I think kulamagatsha amaningi azokulwisa lokhu enkantolo ngoba I think invasion of e-privacy kusho ukuthi abantu sekumele bavethwe ukuthi bakhuluma kanjani ku-social media kubo-Facebook labo-Twitter. I think kuvayolethe i-constitution le. Ngingazi njalo ngoba ma ungakabi i-citizen yala noma isivakashi sala ukuthi i-constitution ithini, but ngokwazi kwami noma uyisivakashi uza ngevisa i-constitution iyakuprotector. So mina ukubona kwami ngibona ungathi kulama ama-civic organization afana labo USCLA azokulwisa lokhu kakhulu ngoba ngoba kwa-constitutional ngoba ku-invade i-privacy yabantu ngoba abantu abasakwazi ukukhululeka ku-Facebook naku-Twitter besesaba khona lokhu ukuthi bazoncutshwa ama-visa ngoba kusho ukuthi umuntu o-criticize u-Trump-ke oke wa-criticize u-Trump eminyakeni edlulileyo emhlanu le kasakwanisi bangamncitsha i-visa based on that, and I think ukuthi lokho kuviolate i-free speech.
Kodwa alubana bethe bakuphatha ngendlela okhuluma ngayo bathi nxa wake wachothoza umongameli weMelika awusayiphiwa i-visa kuyabe kungayisikho kuphatha umthetho ngendlela engayisiyo na?
Akakhulu, I think yikho abakubiza i-abuse ye-office ke lokho ngoba maso kuthiwa u-president akusemele angachothozwe abantu sebezojeziswa ngokuthi bachothoze u-president eminyakeni edlulileyo bese bencitshwa ama-visa. I think iku-abuse office nje, that's why ngisho ngithi ngokubona kwami ama-civic organizations amaningi, ama-civil rights organizations azowulwa lo mthetho omusha lo ukuthi ungaphumeleli. Siyazi ukuthi u-Trump wenzela ama-elections abuyayo eminyakeni ozayo ngo-2020 ngoba siyazi ukuthi campaign yakhe ka-2016 yayiqine kakhulu endabeni ze-immigration lokuthi uzozama ngayo yonke indlela ukuthi avimbele abantu abaningi ababuya ngaphandle ukuthi bangene elizweni leli. So siyakubona ke lokhu ukuthi really ukwenzela i-base yakhe ukuthi izithembiso zakhe azenzayo lokhu esaqhubeka ngazo eqinisela phambili ngazo izithembiso azenzayo ukuthi bamvotele futhi eminyakeni ozayo ukhetho oluzayo.
Kodwa bona abakahulumende kaTrump bengazivikela ngokuthi le indlela yokwenqabela izigelekeqe ukuza eMelika, awukuboni kungumqondo lakho lokho?
Well, bekuvela ukhona umthetho onjalo obubhekane labantu abazakala beke bavakashela emazweni aziwayo ukuthi alobutororo obuthize obenzakalayo. Bekuvele kuyinto ebi require ukutholela ivisa ngoba uma ukhangela i-application yakho niyasho ukuthi uwavakashela yini ilizwe elithize, and then uma ukuthi uthe uyasho ukuthi uke waya kulawo mazwe, then bese bedemanda ke enye information yokuthi uvakashele lapho for ini usuyodinga lapho. So into ebikhona kodwa le ukuthi sokuyi-blanket lokhuzana manje sibala wonke umuntu o-aplayela ivisa ukuthi sokumele adlule lapho aveze ama-account akhe we-social media, I think sokuyikuphusha ngamandla okuncindezela abantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Elitala ihamba lo X-Mile uhlabela ke kamnandi lapho uthi ithi ihamba ekuseni uthi usayithanda intombi uthole ipakishile ngenye imini kutshela ukuthi ekusasa ngiyashaya phansi uthi kanti kwenze njani ithi isokwanele ngiyashaya phansi kusasa. Yoke indaba ekhulunywa ngumsizi K kulingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ukusiphetha ke sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lethi kulamapholisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Iningi lithukuthele ngomthetho ophathelane lezisebenzi ozosayinwa namuhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway. Kwaneleke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7. Olivalelisayo kwamanje ngontungameli Nkomo. Ngithi asibeni sonke ninjalo kusasa kwezekuseni ngowa-fast 6. Itshone kuhle.